Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kweza kusihlwa ngesonto mhla ka 19 kuNhlolanja 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Mnangagwa uthi uzasayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso esizimeleyo owe Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Lanxa abanengi abagoqela abomanyano we-United Nations besithi engawusayini ngoba uncindezela. Ibandla le-TCCC lisola amapolisa ngokugcwala emhlanganweni walo obusemkhoba namuhla, lisithi lokhu yikwethusela abasekeli balo phambilini kokhetho. Silazo njalo ezemidlalo, ezokholo lezamasiko, lapho esizakhangela khona udaba lobuthakathi. Kulandela ukubotshwa kowesilisa izolo obikwa ebulele uyisekazi emutare ngoba isithi uyaloya. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzasayina ibhili ebumba umthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Lanxa ingcwethe zomanyano amazwe omhlaba we-United Nations ezibona ngezamalungelo oluntu kanye labanengi eZimbabwe bemxwayisa ukuthi engawusayini lumthetho ngoba uncindezela njalo usephula amalungelo kaZulu. Eloba kuphephandaba leSunday Mail namuhla, uMnangagwa uthe kubalulekile ukuthi lomthetho wethulwe ukuze kwenqatshelwe inhlanganiso ezizimeleyo athi zisebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula uhulumende wakhe. Abalwela amalungelo bathi uhulumende ufuna ukusebenzisa lumthetho ukuvala inhlanganiso ezisola umbuso kaMnangagwa. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Into ayikhulumile umongameli ugcizelela khona lokho okade vele kusaziwa ngabantu ukuthi ilizwe leZimbabwe alihloniphi imithetho, alihloniphi iconstitution, alihloniphi malungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Kodwa-ke njengobe sisho ukuthi kabuyeli emuva, lobuyanga lendlala kusoze kubuyele emuva eZimbabwe, lokungahlaliseki kwabantu, lokusweleka kwemisebenzi akusoze kubuyele emuva. Ngoba nxa ngabe usuvale inhlanganiso ezizimeleyo, uvale imisebenzi, uvale intuthuko, uvale inqubekela phambili, ovala inhlanganiso ezizimeleyo uvala intuthuko, uvala ukuya phambili kwelizwe, yikho kuzakwenzakala lizagalula phakathi kobuyanga, ligalule phakathi kosizi, lingabi lobudlelwane obuya ngaphi lamazwe omhlaba, ngokuba kasoze amazwe omhlaba amukele ilizwe elingahloniphi malungelo abantu elivala inhlanganiso ezizimeleyo.
Ngaphandle kokulethela uZulu weZimbabwe ukuhlupheka okhuluma ngakho Ncube, amanye amazwe ubona ephatha njani eleZimbabwe ikakhulu kundaba zobudlelwano? Nxa sesikhangela amazwe afana laboMelika laboBhilithane, ngitsho layo i-United Nations, ngoba sizwe izikhonzi zayo ezibona ngamalungelo zisithi umthetho lomubi njalo Mnangagwa kamelanga awusayine.
Lokhu kuza kwenza ukuthi lalabo abamazwe omhlaba ahlukahlukeneyo akade becabanga ukuthi bangaba lobudlelwano obungcono leZimbabwe wakubone kahle kamhlophe ukuthi baqondene labantu abangela njongo yokwakha ubudlelwane obakhelwe phezu kwamalungelo abantu. IZimbabwe ifuna ukuthi kube lobudlelwane obenziwa ngentando yayo, obuhambisana lentando yayo engahloniphi amalungelo abantu. Ngakho-ke asoze kube yimelika kumbe i-EU kumbe i-Britain kuphela, kodwa amazwe ngobuningi baza kubona kahle kamhlophe ukuthi leli lelizwe alihlonipho malungelo abantu kanti ke njalo alilanjongo yokudlelana labanye amazwe ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi ubudlelwano kade bukhona lamanye amazwe buchitheke buphele du ngalendlela ngoba phela akekho umuntu ozazwana lelizwe eliziphatha ngaleyo ndlela yebo kambe abalutshwane lapha lalaphana lawo mazwe afana leZimbabwe angahlonipho malungelo abantu angakuthokozela ukubona abanye besenza iZimbabwe senza njengabo kodwa abaningi abafuna intuthuko abafuna inkululeko yabantu abasoze bavume lokho kuzabe kusenzeka eZimbabwe ngomva lokuvalwa kwenhlanganiso ezizimeleyo
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe Ibandla le-Triple C lithi amapolisa ohlobo lwe-Riot akade ehlomile njalo amanye egade amabhiza avuke egcwele ndawana yonke emkhoba egweru. Phambilini komhlangano womeli walelisi sigaba edalela ePhalamende umnumzana Amos Chibaya. Isikhulumeli se-Triple C unkosazana Fadzai Mahere. Usole amapolisa esithi bekungela sidingo sokuthi anyakazele kulindawo njengoba ibandla lakhe beliphiwe imvumo yiwo amapolisa njalo ngaphambilini. Umayere usole amapolisa lohulumende wezano PF esithi le yindlela yokwethusela abasekeli be-Triple C phambilini kokhetho. Kodwa amapolisa lapho abezano PF sebeke bakulandula ukuthi bahlukuluza abantu be-Triple C. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi umthetho oyalisa ababalisi ukuthi batshaye abantwana yiwo osubangela ubugebengu ezikolo. Linhlanganiso yethule amazwi la kulandela ukubhubha komfundi we-Founders High kobulawayo uWayne Mgcini Ndlovu yena ogwazwe ngomunye umfundi we-Hamilton High. Sixoxele sikhulumeli se-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Esintwini kulesaga esithi akugobo lingeqondiswe. IBhayibheli libuye lithi uswazi lungumuthi womntwana. Indaba yokutshaywa kumbe yokutshaya abafundi siyasilethela imikhokha eminingi emibi. Uma sikhangela indlela abantwana sebeziphatha ngayo, bayakutshela lawe ungumbalisi ukuthi akulanto ongangenza yona. Ngezinye indlela ukungasatshaywa kwabantwana sokubanikeza igunya lokuba ngumhlambi kazelusile njengoba usitsho. Kunjalo umhlambi kazelusile uyingozi ngoba akula onqandayo. Indaba ye-bullying ezikolo lapha isiyandile okokuthi abantwana abanye bathwaliswa nzima ngabanye abantwana kuze kufike ezingeni lokuthi bangavuyi esikolo balove. Abanye abantwana baze bafunde ukuthwala izikhali. Ekubuyeni komthetho lo okumisa i-corporal punishment, kunengi esesihlanganelakho njengababalisi. Kula bantwana asebehlukumeza ababalisi abayala ukuthatha izixwayiso, ama-instructions kubabalisi, kungoba ethembe ukuba akula enye into umbalisi angayenza ngaphandle kokuthi amncenge. Silezehlakalo ke esihlangana lazo lanxa zingaphumi emsakazweni, zingaphumi kumaphephandaba ezababalisi othola sebebanjwe ngamakhola ngabantwana bezikolo, ikakhulu ababalisi abangomama.
Lungalungisiswa njani lolu daba?
Sikhangelele ukuba uhulumende njengoba sekulesihlakalo esinje abuye azohlala phansi lababalisi, abuye azohlala phansi labazali, kuphume umhlahlo ongasinceda ukuba izinto ezinje ziphele.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2s. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli sokugatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro ngalolu daba.
Sigcina masiva
wena,
owenze
usenziwe.
Sigcina masiva wena.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela udaba lobuthakathi. Amapolisa athi abophe owesilisa eMtare izolo owetheswa icala lokubulala uyisekazi esithi uyaloya. Kuvele buyini ubuthakathi? Ukuhlaziya loludaba sixoxa lenyanga njalo eyingcwethi kwezamasiko umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Yisehlakalo esibi umntwana lo obengafanelanga ukuthi agongode uyisekazi ethi yaloya. Angithi bekufanele ukuthi avikele abadala ukuthi nokuphambaniseka okunje kodwa angikwazi ukuthi kuvela ngaphi. Abadala-ke sebezathatha intonga bahambe laye bahlole babone ukuthi kathi into enjalo ivelela ngaphi. Nxa sebekubonile ukuthi uyisekazi unedlozi lokuloya angithi abadala yiba sebezamkhuza.
Sesike saxoxa lawe kulolu hlelo lwamasiko usithi wena ukuloya lusiko utshoni kahle kahle khonapho.
Ukuloya lusiko kwadalwa nguNkulunkulu kodwa ekakulula ukuthi abantu bakunjisisise ukuthi kusukela ngaphi ngoba kakula siqalo umuntu engatsho ukuthi into liqala la iqina la. Yikho-ke abantu badalwa nakho ngamadlozi ngamadlozi ukuthiyana kwawo. Uzakhumbula ukuthi koBulawayo sinentaba esizinda ezizwa kuthiwa zintaba zabathakathi. Kulapha iNkosi loBhengula eyayibulalela khona abathakathi. Kube nendawo emaguswini ejotsholo lekubizwa kuthiwa kusezikungwa lapho wawuxotshelwa khona abathakathi. Sathikela khona yale kwaZulu. Abathakathi nakhona babebizwa ngaba lohlupho kudingwe ukuthi kathi isiga lesi sivele njani kube sokudingwa kiza nuse ukuthi ngazidinge ukuthi kathi umuntu wenze lokhu umuntu onjani. Yikho engingakutsho ukuthi ukuloya kulusiko kunjalo kuyaxotsheka abantu abakwaziyo ukulukhumbula lolo siko kwenza ukuthi abadlozwana lawo baxotshe angahlupha abantu.
Lixotshwa njani idlozi lobuthakathi?
Abantu izinyanga zithiyene bakhona abakuphiweyo ukusebenza khona lokho.
Siyake sibone abantu becabana lapha imindeni ngemva kokuya kubo wafa othika mtanda ezinyangeni uze kuthiwa uloywa nguzibani. Abantu bagamulane babulalane njengakusehlakalo lesi kanti kwesinye isikhathi kuyabe kungela kuthakatha okukhona abantu betshelwe ngamasela nje adinga imali ukuthi uloywa nguzibani. Ungathi ludubo olubhahe kanganani elizweni lolo uyinyanga ezinye inyanga siyazi ukuthi lazo ziyawathatha amachansi ungathi kubhahe kanganani lokho?
Kuyinto endisibili kukhona khona lokho ukuthi kulabantu abanjalo abahamba bexabanisa abantu bebhula abantu ngangithemba kuzona lezinsuku bakhona abakubotshelwe lokho bebhula umuntu gogo bethi uyaloya. Yikho-ke isehlakalo esinjalo sikhona ebantwini sinjele ngokufela. Ubufela bungeke baqedwa muntu lobuqili obunjalo bungeke buqedwa muntu ngoba izinto ezadalwa labantu ukuthi kazibe phakathi kwethu zizimbi zinjalo.
UNkulunkulu nxa sisizwa abafundisi bechumayela babangwenye emasontweni bathi uNkulunkulu ngumuntu ohambela ebuhleni. Nxa usithi ubuthakathi badalwa nguye kuhambelana njani khonapho ungabusuxaka abanye abanengi kakhulu amakholo?
Angithi ulokhuza ukusathane wayeyinqe kukaNkulunkulu ukona waribhela. Yikho nalamhlanje amahulumende alama-opposition party yikho-ke nabo ubuthakathi bunjalo. Yikho asiyonto engaqedwa ngumuntu ukuthi kudilizwe kube khona kodwa impendi ukuthi nga lento njalo abantu bababonisane ukwenzela ukuthi ukuthula kube khona phakathi kwezwe nalezo zinyanga ezihamba ziqhila abantu ukuthi sendlambile kangenza imali masinyane ngendlela engayisiyo hhayi akufuneki lokho.
Njengenyanga babungwenya ungathini kwezinye inyanga ikakhulu inyanga zamanga ezixabanisa imideni zitshela abantu ukuthi uzibani uyaloya kugcina kusiba lodlakela lokulahlekelwa kwemphefumulo njengalokho esikubone kusenzakala eMotare ungathanda ukuthini abantwini abanjalo
ngabathila khona ukuthi yekelani umkhuba wenu lo mubi ngawulambile hambe ucela ukudla kumakhelwane wakho noma esishobeni sakho kunokuthi uqhile abantu ngangalawo amandla okulapha ungazwa kufosela.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya inyanga njalo uyingcwethi kwezamasiko. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Gibbs Dube.
Wazabacha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupani ngokubhekane labacha
abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidaka wamizwa sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo bayadakwa kakhulu banathonjengu bayabhema lokho sekubizwa ngabantu bakulezi nsuku okuthiwa yisikanki kuyabaphoqelela empilweni zabo ukuthi bengasakhangeli indaba zokufunda uthole ukuthi umntwana usesecondary kasahlonipha ababalisi ababalisi bangaze bathi bayabakhuza abasalaleli kungakho siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga abantwana bayafunda beqeqetshe izifundo zabo njengakhona kwade kusenzakala eminyakeni edlulileyo kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantwana umzali enelisa ukuthi ambhadalele esikolo kodwa umntwana kube nguye obalekayo esikolo engasalalele lihlongandlela. So indlela vele asebeziphilisa ngayo abantwana bakathesi yuthi kakhulu abayikusasa abayibo abasikhalela ukuthi ngabakhokheli bakusasa engabaleka esikolo indlela sesiyaziphilisa ngayo kulalokhu kulezi nsuku abakubiza bethi isitsheketsha ogweja bayabaleka abafana besigwejeni kuthi abantwana abangamantombazana uthole ukuthi khona ubone sebesiyayenziswa eminye imisebenzi emadolobheni nala semaphandleni athuthukayo uthole abantwana sebepheka izithwala besebenza emakhitshini okungasoze kubagcine impilo yabo yonke.
Siyakuzwa baba Moyo kunzima lokho.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga uhulumende uyenza njengoba abantwana bengani abasasebenzisi kakhulu ukuthi becaba ngengqondo okwakusenzakala kudala ngitholele ukuthi ikakhulu ezifundweni zamabala. Uhulumende ayenze ama vocational training centers lapho okuzaba khona benelisa ukuthi besebenzisa ubungcithi babo bezandla imisebenzi lezandla ukubaza ukuthunga lokunye nje kwenzela ukuthi baziphilise labo bekhanye bengabantu ikusasa yabo iphumelele labo njengabantu ade bekusenzakala empilweni. So ke siyacela kakhulu ukuthi ezindaweni zethu lapha esihlala kizo kube yona le mkhankaso yokuthi uhulumende afake ama-vocational training centers abantwana befunde bekhangelele ukuthi ikusasa labo liba lempilo enhle.
Kwezabatsha namhla besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupane. Abatsha abafisa ukungena kuhlelo lolu lingasithumezela imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 394 4872. Ngizaphinda njalo +1 202 394 4872.
Siyabonga siye kuhlelo lwamakholwa silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani bathandeka kwenkosi. Namhlanje siyahlangana njalo kwenye inkonzo yokududuzana ngokwakomoya. Ilizwi lethu lanamhlanje esikhumbuzana ngalo siyayithola eTestamenteni elitsha ngokuloba kaMateyu sahluko sesithupha Mateyu 6 ivesi lika-9 sisiya ku-10 kufundeka kanje. Ngakho-ke anokukhuleka kanje nithi Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. 10 Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Zihlobo zenkosi ezithathekileyo, iningi lethu siyasizwa esiqale sumele izindima ezibaliweyo ukuthi zithethwe kulokhu esithi ngumthandazo wenkosi. Balutshwane abangawaziyo kumthandazo wenkosi labangangeni ezinkonzweni kodwa ngesikhathi esithize empilweni zabo bahlangana umthandazo wenkosi. Iningi ke lalaba abasezinkonzweni kumbe abawulandelayo kwesinye isikhathi sekwaba nje ingoma kwaba lizaba nje lokuthi kuyakhulekwa. Namhlanje ngifuna ke sikhangeleke le amavesi lamabili njengoba ngitshilo akuwo umthandazo wenkosi. Nxa sibala lapho esibale khona indima yokuqala, uJesu uthi nxa abantu bekhuleka kumele bakhuleke ngendlela le ayilandisayo wabafundisa ngayo. Yiyo ke indlela uJesu athi abafundi labalandeli labakholwayo bayilandele, ngoba nalo mthandazo ugoqela zonke izinto eziphathelane lempilo yomuntu lapha emhlabeni. Uthi ke bakhuleke abantu bathi Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Nxa sikhangela lapho ke sibona uJesu uthi Baba wethu osezulwini, kachonga ukuthi Baba wethu ongabe ungaphi osesigodlweni kumbe ungaphi kwendawo, ukuthi Baba wethu osezulwini. Ngenye indlela ubaba lo uNkulunkulu umdali usezulwini lakhe, lanxa singaliboni ngamehlo enyama kodwa ngamehlo engqondo siphose sibe lomfanekiso ukuthi ezulwini yindawo enjani. Kuthi sekunjalo sesila umfanekiso wezulu ongelankinga ongelazinkathazo, athi malingcweliswe igama lakho wena ohlezi ezulwini. Ukungcwelisa ikwenza ulutho lube ngcwele, ukuthatha ulutho lwakhona lolo ulubone lungelasici, lungelatshatha, lungelasono, lungelanto ephambanisekayo. Ngakho bonke abakholwayo emizini yabo labo kumele kuqaliswe khona ngenye indlela uNkulunkulu kumele aphathwe kumbe igama lakhe liphathwe ngokuhlonitshwa lokunanzelela ubukhulu bakhe, ngobana uthi Baba wethu osezulwini yena uphezulu thina sisemhlabeni. Igama likaNkulunkulu kalihlale liphakanyiswa ligezekile lihlanzekile enhlizweni zethu, singaliphathi neze igama lelo kodwa kalibe ngcwele, kalesabeke, hatsho kokuthi kwesaba kwesilwane kodwa kokudunyiswa ukuthi abantu bazithobe bazihlise ngaphansi kwegama likaNkulunkulu lele okuthiwa lingcwele. Asikhulekeni. Baba Thixo oyingcwele, vula amehlo ethu sibubone ubungcwele bakho, labantu babubone ubungcwele bakho empilweni zethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Kweze midlalo, onge wadla upe tukweze nguku uJohannes Ngozo, uncedisa umqeqeshi olodumo uAli Papa Dube, ukuqeqesha abadlali abasakhulayo elokishini leMzilikazi. Kubika uJoseph Njanji.
Ungozo uqeqetshwe nguDube ngesikhathi edlalela iqembu labasakhulayo leHighlanders njalo uthi abadlali abasakhulayo kumele babekwazi ukubekezela ngoba ithalenta kuphela akusilo elenza abadlali baphumelele.
Xa sekwaHighlanders under 15 usikhotsha ngu-Ali umdala uDube ngiyedwa esikhotsha. So vele imbali ngixa sekwaKwaHighlanders from khona phana vele I think azange ngikhangele emuva. I think the chance yasidlala kulokhana kwakunzima ukudlala kufirst ngoba sithi xa ukhangele phezulu kufirst kwakulabo Rambu. Kulwe noma Kenya athethe sasikamanda 15 wayekhangene iRoad Black khona ukuhamba ngokonjelana ndene under 18 ngakulabo Roy yosiza Khoza and Cabinet so iRoad khona sinxa ekhangene vele wabona ilad yakhona lenzima but into eqa iqatha ipatience.
Ungozo udume kakhulu kwele Zimbabwe edlalela iqembu leHighlanders kanye lelimela ilizwe ele Zimbabwe lama Warriors usuke waphanjaniswa ekulimala njalo esezathatha umhlalaphansi udlalele iqembu leBantu Rovers lapho aqale khona ukuqeqetsha
into le coaching lami ngangangekho emanje nami but ngidlalele iBantu Rovers umethemba ngiyangokuthisa ukuthi no wena ke sine ya player here u first uzodlala kuphela but first thing ngokwe coach ama juniors ngaba i player coach kuBantu Rovers u division 1 aba ngucoach ngamusa ngaba assistant coach xa sengu head coach kwa eBantu Rovers eyaphrinza khona 2016
nyakenye ungozo obesebenza la iqembu lebulawa yesithi lona eligonyulwe kusigaba saphezulu njalo akukacace uba liza qhubeka yini lokhu likhona. Ungozo ubone kufanele kube abe ayiphathisa kuqembu eselabunjwa ngumqeqetsho lodumo uAli Dube lona elizilolongela elokitshini ahlala kulo. UDube uthi kuningi abafana bakhe asebekufunde kungozo.
Hawu uyancedisa nje ngumfana wami ngamcoach ibhola emncane so wambona ngile bafana zidalo nje zokuncedisa skill lethu fitness sekufakile ziyafana sebezithemba.
Ungozo uthi izinga lomdlalo wenguqu liyala lilokhu lisehla ngoba abasakhulayo kulezi nsuku sebexotshanisa impala eziningi ngasikhathi sinye.
Now we are looking for a challenge. Kala was the Pumuno, what was to the team a plan, the Puma, what is the Rovers? I was going to buy even a Quaker, and what would Nottingham Forest? If Eshuma Bentumban, what would they calculate? So Landing Nelson said, Kalakuna was by competition. So now is the player to grow, Oxavanja, Oxiva East, because that power every week you play a competitive game. I'm a good players, but now I'll say Kokono. Our fanatics too much, local, my phone, TV. Fans on a mad tracks, and the fans are stuck like fans.
Ungozo ngomunye wabaqeqetshi abasebenzela inhlanganiso ye-Real Betis Academy yena lo Gift Lunga Junior besebenza besedolobheni lakoBulawayo ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuphela eqembu lamaziyoni ele United Apostolic Combined Church abesabela ke kamnandi lapho lithiye ngolwesihlanu kuWoza Friday siza kuba sixoxa ila leli qembu ke liphete idlalatela lo lakuqala elitsha siziphete ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzasayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezisimeleyo we-Private Voluntary Organizations Bill. Lanxa abanengi abagoqela abomanyano we-United Nations besithi engawusayini ngoba uncindezela. Ibandla le-Triple C lisola amapolisa ngokugcwala emhlanganweni walo obusemkhoba lisithi lokhu yikwethusela abasekeli balo phambilini kokhetho. Kwanele Mthwakazi olimvalelisayo ngenjabulo yimi uNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.